Sahamba kuhle ukuyomweka sasebenza kuhle but iqiniso nokuthi badabukile izihlobo zakhe badabukile abantu bendawo yangkhona hayi umuntu ongekade ekhona vele hayi ayeziphathekile kakhulu
njengoba sizizwa kuthiwa umuyi uthe ehlaselwa yisilwane ubevele engumuntu obemele atshelwe ukubana uyise laye kasekho lithole yena esebekiwe na
samthola engakabikho abathi bamelela ukuthi abeze balalisa one ndawo ndawonye isikhathi sinye but into yayikhona kukanya ujaka nguye wacala ukubhubha so bayezama ukuzomthatha ukuthi ha umdala ngala yakusama ngakhuhle izinto kungcono siyobonana layo engakazi so besazama ukuthi bemdinge khonaphana kathi yena wayesezile so yikho kwathi nazo ukuthi sebemfonela ngalo ekhaya ifoni sizele ngangangapha kwezinye izihlobo abangani yikho sebemthela lwana ukuthi umuntu lo kambe kuyomthola lo sesubona khe so hayi abantu badabuke kakhulu kwaba buhlungu kazwisa ubuhlungu one family one time one hour ediyawo and all that kwangokuthi kade ungumuma ongarayithanga
sizwa kuthiwa isilwane lesi esimbuleleyo silebizo njalo siyadingakala ungasitela ukuthi kuhamba njani
abakwazi ezeganga lezi abasebenza khona ngalo ama-professionals angkhona baya indlela umaphana anyathela ngayo bayamazi so kunjalo kule record yokuthi even izimota sometimes kade ezigijimisa so mina njengokubona kwami okakakathesi umaphani ulolakha ngutshomi ulolakha lokwana ukuthi engaze ethi 1v1 lo muntu so vyazi you can count ukuthi umuntu wangkhona uyabe sezabulawa
kuhamba njani izakhamizi ziyahamba yini ebusuku kumbe vele selingabantu elihlala lisezindlini kungabantambama
suku zonke abantu bayahamba even kusobusuku but lo mbonakalo wona lokhathesi lezi nsuku batshintshile kulabalutshwane nje but abaningi hayi sebesaba ukuthi nxa umaphani ngahambela indawo yena leyi singalahlekelwa lempilo akusiko kuqala ukuthi isilwane sibulale umuntu lo mntwana wuphiwa ubulawa phakathi emaphandleni enjenjeu khathesi lethi singakwanisa ukuthi sizwisise sizame ukuthi hayi sihlala egangeni umuntu lokade esegangeni but khonokho kokuthi siyalisa nalo muntu umuntu engasiqalanga khonokho yikho kutshengisiwe ukuthi hayi asisalunganga isilwane sona leyo so abantu bahlale levaleni okwamaqiniso labo abayakhuthaza sibini ukuthi ababona lezi nyamazana lezi abe-parks lamanye ama-stakeholders ababona ukuthi isilwane lesi sibulawe lokuphangi singakayenziwe a lot of damage.